soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Kwasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924.
Ngelanga lokuvulwa kwezikolo mhlaka 28 asisoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiholayo kayenelisi ukubana isystem isebenzini.
Ababalisi bathi abasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengalamali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu.
International Day of Peace is actually a moment yokuthi is to repurpose ourselves njengabantu to build a common ground consensus ukuthi linjani lize sifungulakha.
EleZimbabwe limanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Kwasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,407,680 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,951. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 31,104,646 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 961,459 kubika abekwalitshini le-John Hopkins University. Ababalisi bathi abasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengelamali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Okulakho ukuphazamisa ukubhalwa kwemihloliso yalonyaka eZimsek, uAlbert Ncube sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bathi sebephenduka abayanga ngenxa yeholo labo eliphansi elingavumiyo ukuthi bagade amabhasi babuyele ezikolo ngeviki ezayo ngoba bezimota sebebhatalisa ngemali yakwamanye amazwe. Kungakho bathi kabasoze babuyele emsebenzini ngaphandle kokuthi baholiswe amakhulu amahlanu lamathumi amabili amadola emelika $520 ngenyanga. Umnumzana Tapson Nganono Spanda ngunobhala jikelelo wenhlanganiso babalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uthi baphumele isinqumo sokungahambi ezikolo emhlanganweni abaqhube ngensonto.
Ngelanga lokuvulwa kwezikolo mhlaka 28 asisoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiholayo kayenelisi ukubana isystem isebenzini ibuye futhi ivume ukubana siziphilise sikhona ngayo. Uhulumende simazisile uyakwazi, yikho ke kuqakathekile ukubana uzwile abekwazi naye ukuthi ngalolu suku angazihluphi angazikhathazi ngokuhambisa abantwana ezikolo ngoba ababalisi baza kuba bengekho.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ongumzali uthi bona kabasakwazi ke ukuthi balungiselele na ukuvula kwezikolo loba hathi ekuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise udaba lweholo lababalisi.
Ngabe uhulumende uyalungisela ababalisi izikolo zivulwe mhlaka 28 bahambe esikolo silukhangele yebuhlupho lwe-COVID oluke lwabamisa, kodwa phela ngemva kwesikhathi sonke lesikuthi ngaye uhulumende uzamile ukulungiselela la ethe sithi kazivulwe laba ababalisi besuthisekile bayefundisa ngothando langesaneko.
Unobhala ukomishini yezisebenzi zikahulumende ole Public Service Commission umnumzana Simon Masanga ubengasabela ucingo lwakhe lapho sifuna ukuzwa abakwenzayo ngodaba lweholo lwababalisi. Obona ngokukhithwa kwembiko ogadlo lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro uthi njengogadlo lwezemfundo Awaholo lababalisi ungaphezu kwamandla abo kodwa bazaqhubekela phambili bekhulumisana lababalisi kanye lomkhathi wabo ukuze inhlala kahle yabo ithuthuke. Lalo bagqatsho leZimbabwe National Statistics Agency Zimstat lusidimule abantu abayisithupha ifuna inkulungwane ezedlule ezilithumi lasikhombisa $17,200 ukuze phile kakuhle kwenyanga. Ababalisi bona bahola inkulungwane ezine zamadola weZimbabwe $4,000 kuphela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
EleZimbabwe elimanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Ingcwethi ezicubungula ezokuthula zisithi kumele ezombusazwe ziphathwe ngonanzelelo olukhulu. Abantu bafunde ukuphilisana lanxa belembono ehlukileyo ukuze ukwehlukana kwabo kungabangeli udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le-International Day of Peace labekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka ka-1981 ngenhloso yokukhuthaza amazwe omhlaba wonke ukuba aqakathekise ukulondolozwa ukuthula njalo basebenzise indlela ezingeladlakela ukulungisa okungabe kuhlupha. Ingcitshi zithi izehlakalo ezithe zenzakala kusukela eleZimbabwe lisanda kuthula uzibuse ezifana legugurawundi okwahle kwaqala ngokubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga ukuba ilizwe lipholiswe kunhlungu zonke eselithe labhekana lazo andubana kutholakale isisombululo sokuceda zonke ingxaki. Umnumzana Mofa Dube oyisifundisi se-PhD kundaba zokuthula kwenye ikolishi yeZimbabwe uthi kumele uhulumende akhokhele kwimizamo yokuthi kube lokuthula elizweni kube lokuxoxisana kukaZulu.
International Day of Peace is actually a moment which is to repurpose ourselves njengabantu to build the common ground consensus ukuthi linjani ilizwe sifungulaka kungakhathilekile ukuthi umncane umdala ungwesilisa ungumama umhlophe umnyama singasebenza njani sonke wenzele ukuthi siyakhe ilizwe lethu.
Ndizini Bajila oyingcitshi ecubungula ezombusazwe uthi kudingakala ukuba umuntu wonke waseZimbabwe abe le ndima ayidlalayo ukulondoluza ukuthula uqalisela ezigabeni.
Okokuqala, ungakhangela indlela okwabiwa ngayo ukudla lezinye zezinto ezidingwa ngabantu abasendlaleni ezigoqela ukungancedisa ekulimeni. Indlela okwabiwa ngayo lezi zinto idala ingxabangxoza. Kuyadingeka ukuthi ngosuku lwe-International Day of Peace abantu ke sinakane ukuthi singancedisana njani.
Lokhu kusekele unobhala wenhlanganiso yeCitizens Manifesto umnumzana Alistair Funye.
Kuqakathekile ukubana sikhangeleke kwelethu eleZimbabwe ukuba ukuthula kuyinto esingakayitholi sinsathola uzibuse. Siyabona kwelo budlwangudlwangu.
Kodwa umsekeli wabatsha ubona ngendaba zokuhanjiswa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi udubo liselizweni ngabebandla eliphikisayo abalisana lohulumende sikhathi sonke.
Suka kuhluphe nxa sikhangela kwezombangazwe ikakhulu sikhangela uhlangothi lalabo abaphikisayo. Uthola abanye befisela iZimbabwe okubi ukuthi iZimbabwe isingahlupheka kakhulu kakhulukazi ukuze abantu bakhona bavungame basukume babe lohulumende. Kodwa konke khonokho awungeke kwenzeka ngoba abantu beZimbabwe abantu abathanda ukuthula. Esikufisayo nje ukuthi sonke sidonse kanye kanye njengamaZimbabweans.
Ngo-2000 kwaba lohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olungaphathwanga kuhle abamhlophe bahlukunyezwa bethathelwa impahla namapulazi abo bengahlawulwa. Ngo-2002 ukhetho lwachiya abasekela ibandla eliphikisayo le-MDC betshayiwe abanye befile kudlakela lwezombusazwe. Ukuthi ngo-2006 kwaba lolunye njalo uhlelo olwaphazamisa impilo zabantu olokudilizelwa izindlu ezazingabhaliswanga olwe-Operation Murambatswina. Ngonhlangu lo-2008 kwaba lokhetho olwaba lodlakela olwedlulisa amalawulo kwaba lokuphulwa kwelungelo loluntu okwethusayo umhlaba jikelele kwaze kwagcina kubunjwa uhulumende umanyano so ungenele umlamlankunzi bamazwe ahlukeneyo omhlaba. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres embikeni wakhe wokunanzeleli langa uthi ilanga leli liza ngesikhathi umsebenzi wokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele uphanyaniswe ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus ngoba uhlasele umhlaba kungakhathalekile ukuba ngathuthukileyo loba afathuthukayo. Lo nyanga leli langa linazwa phansi kwendimba ethi Shaping Peace Together, okutsho ukuba wonke umuntu lomlando okubona ukuba indawo ahlala kiyo ilokuthula zikhathi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amankampani kahulumende awengcingo athi Net 1 le-Tel 1 namhlanje anikeze ngokusemthethweni isibhedlela sempilo Central sakoBulawayo isipho somgodi wamanzi lesokulungisiswa kakutsha kohlangothi lapho kugcinwa khona abagulayo beselatshwa ku-Ward B5 ekugqibeni umsebenzi wohlelo lwabo abalusungule ngenhloso yokuncedisa imizamo esibhedlela eyokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo namhlanje esibhedlela sempilo koBulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela eka-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net 1 le-Tel 1 phansi kohlelo lwabo ezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla impilo besi vula i-Ward B5 ekade ilungiswa kuhle ipendwa irenovetwa ngabantu be-Tel 1 Net 1. Iwode isinhle kakhulu yikho sithabile kuzayenza ukuthi into ezifakwe i-Tel 1 Net 1 balifake imbheda engu-30 balungisa konke babisingubo lama-sheets balungisa lama-toilet lama-floors bafaka ama-kitchen amahle kakhulu yikho ke sithabile lapha kuzanceda ukuvikela COVID lokuthitha abantu ngoba babisile imtshina enjengamamonitor khonapho. Siyabonga kakhulu.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo umgodi wamanzi owagejwayo ne-Ward eyalungiswa kuthiwa i-B5 yafakwa imitshina lezi nsuku yezempilakahle ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwekhwapha lethu i-Tel 1 le-Net 1 njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngu-president umongameli welizwe ubaba u-Edi Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale ngoba i-COVID yayisingenile phakathi kwabantu sokudingeka ukuthi kube le ndlela zokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esenziwe i-Tel 1 le-Net 1 bekhokhelwa i-Ministry of ICT ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo bencediswa njalo lo mama ufertility owadinga ezinye impahla ezancedisayo basuka khonapho baya e-Beatrice Infectious Hospital bayagebha umgodi sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho ke hayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonye kakhulu isipho samankampani encingo i-Net 1 le-Tel 1 lesi becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqalisa kusasa, njalo eleZimbabwe libikwa lizagcizelela kulo mbuthano ukuthi lifuna izijeziso zenotho elazethiswa ngamazwe aphetsheya zethulwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa labakhokheli bamanye amazwe omhlaba bakhangelelwe ukwethula imbiko yabo kulombuthano besebenzisa omabonakude njengoba kungasoze kuhlanganwe mathupha ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzo, ubikwa esithi okunye okuzahlafunwa kulo mhlangano kugoqela okuphathelane legcikwane le-COVID-19 kanye lokuthuthukiswa kwenhlelo zabesifazana labantwana. Ukuze sihlaziye ukuthi umanyano we-United Nations ulamandla anganani kudaba lwezijeziso zenotho lokunye, sixoxa lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Esikubonayo ukuthi izijeziso zenotho kusukela iminyaka kubo-2000 kuze kube manje, ilizwe laseZimbabwe lilokhu likhuluma ngokuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa siyazi ukuthi United Nations ayikaze ingenelele kulolu daba ngaphandle kokuthi nje bakhulume ukuthi ilizwe laseZimbabwe kufanele liyekele ukuhlukumeza abantu ngokwamalungelo abantu. So siyazi ukuthi kona akula nto engayenziwa i-United Nations ukuthi zisuswe lezi jeziso abakhuluma ngazo, ngoba asozijeziso ezibhekene nelizwe laseZimbabwe ngokwebuzwe balo. Izijeziso eziqondane labantu abathile abahuquluza inotho, betshontsha inotho, behlukumeza abantu. So esikwaziyo ukuthi ngenxa yalokho ilizwe laseZimbabwe alizukukhulunywa ngalo ngokwezijeziso ku-United Nations. Kuzaba yinto nje umnankakho ozafika laphana akhulume ngakho, kodwa bona be-United Nations akula lapho abangangenelela khona. So kuzasala kulokhu kunjalo, isimo saseZimbabwe sizasala silokhu sinjalo, akula nto ezotshintsha.
Sesikhangela yena umongameli Emmerson Mnangagwa bamamukela njani abakhokheli bamanye amazwe, njalo nxa simqathanisa lomongameli Mugabe emhlanganweni efana lale?
OkukaMnangagwa ukungena kwakhe akuguqukanga lutho, yikho nje into ekhona. Kuyadanisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi wathi engena uMnangagwa wangena ngesithembiso sokuguqula izinto. Wangena sikwazi ukuthi khona ayi sasithi kubi kakhulu, angeza kube kube ukwedlula lokho. Kodwa siyazi ukuthi lapho esesikhona manje sokusedlula lokhuyana okwakukhona ngesikhathi sikaMgabe. Lokhu kusho ukuthi uMnangagwa wehlulekile kakhulu ukungena ezicathulweni zikaMgabe. Ungene wayenza izinto zamoshakala kakhulu. Kuyamsinda ukukubusa, kuyamsinda ukukukhokhela. Ubonakala nje elahlekile nxa ephakathi kwabanye abakhokheli. Njalo kuyabonisa nje ukuthi yena ulaphana ngokuthanda umbuso, not ukuthi wena ufuna ukuthi abuse ngokwentando yenini. Ulaphana nje ezama ukuthi alungise okwakhe njengomnankakho kuphela.
Lo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi yecubungula eZimbabwe ezombusazwe, sixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke kumanyano wamabandla ezombusazwe MDC Alliance sokungasazwisiseki ukubana umanyano lo ubunjwa ngubani njalo ukhokhelwa ngubani. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amazwi enduduzo lokhu etheleka emulini yomahluli womthethwandaba waphezulu kwelemelika owe-Supreme uJustice Ruth Bader Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo esemile minyaka engamashumi phose yathoba munemunye 87 ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umongameli Donald Trump ubikwa ekhangelelwe ukuhle azise ngacabanga ukumkhetha ukuba athathe isikhundla sakhe kuyonale iviki ukhetho lokudinga umongameli lungayenziwa ngolwezi. Iziphathamandla zikahulumende weLebotswana zibika ukubana ukufa kwamakhulu endlovu kulelo lizwe lonyaka okwethuse abaningi ababona ngokulondolozwa kwezinyamazana zendle emhlabeni jikelele kubangelwe yikonakala kwamanzi ebeziwanatha. Umkhokeli webandla eliphikisayo kweleBelarus kuthaza amazwe akumanyano we-European Union ukubana asekele isinqumo sokufakela izijeziso zenotho iziphathamandla zalelo lizwe eziphathise ekuqilibezeleni kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho ibandla elibusayo elinqobe khona.
Imvukuzane yevele ihlasela kakhulu abesifazane lanxa ilakho ukubamba labesilisa ukuhlala abantu bezihlola amabele njalo nje ukuba kungabe kukhona abangakuqedisisiyo kuqakathekile ngoba nxa imvukuzane le isitholakele masinya iyaphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kudala lomkhuhlane wawuvame ukuhlasela abesifazane asebeleminyaka edlula engamachumi amahlanu i-50 lapho sebeqedile inzalo, kodwa eminyakeni edluleyo lomkhuhlane usubonakala kubomama abasesebatsha. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bahlale bezihlola ikakhulu nxa kule mbali yokuba omunye emulini eke waba layo. Bakhuthaza njalo ukuba abantu bengaze besabela khatshana ukuya esibhedlela lapho benanzelela ukungamanga kuhle emzimbeni wabo ngoba imvukuzane iselapheka nxa itholakale masinya. Udokotela Rogers Shoshore Magigo ukhuluma ngemvukuzane yevele.
Imvukuzane ekhathaza bonke omama labo baba, kodwa sinanzelela ukuthi iyande kakhulu ukuthi ikhathaze omama kwedlula obaba. Usengozini eningi ukuthi ube le breast cancer nxa ukuthi ngekhaya kumbe ngumama kumbe ngugogo uke waba le breast cancer. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ezihlola inyanga lenyanga amabelu ekhangela ukuthi akala yini amabhundu amilayo.
Unkosikazi Sijabulisiwe Ndlovu ongumongikazi uchaza imbangela yemvukuzane yevele.
Okudala imvukuzane yevele lokhu akwaziwa ukuthi kuyini kaningi. Kulezinye nje izinto ezicatshangela ukuthi singabe lazo zisenza ukuthi le imvukuzane yevele ibe khona. Izinto ezinjengalezo ukuthi uyafaka ifoni yeveleni, uyasebenzisa izinto ezinjengabo-microwave engingathi zilalokhu esi ukuthi radioactive waves, lakho kungaba lakho ukuthi kudale imvukuzane. Kumbe abantu abafaka imali ebeleni, ama-chemicals angena lapho ngaba khona ukudala imvukuzane.
Uqhubekela phambili umongikazi Sijabulisiwe Ndlovu ekhuluma ngendlela zokuyelapha.
Nxa kuyiqhubu ukwelatshwa kwalo, bayalikhupha lona iqhubu ngokwalo ebeleni ibele lisale. Kodwa nxa kuyukuthi imvukuzane etholakele ekuhloleni ukuthi imvukuzane ebulalayo abayithi malignant cancer, lelo vele kumele lisuswe. Ngemva kokususwa kwalelo vele lokususwa kwezinyama eziseduzane, bamele baniwe awokuthiwa khona yi-chemotherapy kumbe njalo batshiswe ngomtshina ukwenza ukuthi kufe. Isikhathi esiningi abantu bayethuka bangezwa ukuthi sebele-cancer ngoba ingabanjwa isimemetheke kakhulu, akuselula ukwelapha. Sokuyikulindela nje ukuthi umuntu limnike ukuthundubeza ubuhlungu. Yikho sikhuthaza ukuthi omama, obaba kabahlole.
Unkosikazi Phamitsa Ayithaka, umhlali wakoBulawayo, upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yevele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza i-chemotherapy ngesikhathi esifaneleyo. Ngasebe ngitshela ukuthi hayi, iphathi yankhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo, ngayenzwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenzwa i-chemotherapy, hayi ngabona sengisilile. Kwaba right konke kwakhathesi, ngiyabe ngihamba ngisiyabona udokotela.
Umfumfu yinyanga lapho umhlaba wonke jikelele okhankasela ukuba abantu balimukiswe kumvukuzane yevele. UZulu ulakho ukuthi ayehlolwa kungela mbadalo ezibhedlela ekhangelwa imvukuzane ngenyanga le. Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo esibhedlela kusesemasinya ngoba imvukuzane iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni. Lokhu kugoqela labo baba ngoba labo belakho ukuthi bebanjwe imvukuzane le. Ngimele Studio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Zimbabwe asebehlala kwele South Africa bemukele ngendlela ezithiyeneyo ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown esibangeni se-level 1 esiqale namhlanje. UBenedict Nhlaphosi uphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqala kwehlandla lakuqala lokugcina level 1 lokwenqatshelwa ngokuhamba kwabantu ngenjongo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 sekulethe injabulo ikakhulu kwabeZimbabwe osekulenyanga ezedlula ezesithupha bengayi ekhaya. Ngosukela mhla ka-1 Mfumfu, iSouth Africa izavula eminye imingcele kusitsho ukuthi izethekeli sezavunyelwa ukuphuma nokungena elizweni. Leli lithuba isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu athi bebelilinde ngamehlo abomvu.
Okunye njalo sibonga lokuthi amaphotha azevuliwe ukuthi abantu bazakwazi ukuthi noma bangabi 100% kodwa abantu bazancengisa ukuthi bahambe befike emakhaya langabo-December noma impilo isinzima lapha eGoli kodwa ungakwazi ukuthi ubale uhambe ngiqhashe ekhaya kube ngcono. Thina abanye amapassport ayespire nje e-list abanye amhlo manje. Ngabo-December, so ukuthi abantu behambe beye-renewa lakho.
Loba kunjalo, akukaziwa ukuthi Zimbabwe ngenye yini yamazwe azavulelwa. Phezu kwalokho, izihambi lezi kuzafuze zibe lencwadi etshengisa ukuthi azilalo igciwane, okuyinto okuzafuze abahambayo bayihlawulele. Ngesinye isizalwane seZimbabwe, unkosikazi Cynthia Dube uthi vele abadala bese besifa ngendlala emakhaya.
Ikakhulu ekudleni lapha abadala emakhaya bekunzima ukuthi bathunyelwe njani ngani, bekunzima ukuthi zithunyelwe njani ngoba amabhoda bevaliwe. Ukuvulwa kwamabhoda ndo nje kusese ne-risk yokuthi ayikapheli yona i-COVID-19, kodwa ma abantu bengazinakekela kuhle nje bakwazi ukwenza i-social distancing, bakwazi uku-sanitize, ukugeza izandla, bagqoka ama-maski, singaqhubeka nje ngempilo.
Labo abasebenza endaweni zokwethekela labo sebeveza elomhlathi njengoba kuvulwa kwemingcele kusitho ukuthi sebezaqala ukwemukela izethekeli. Yembuthano yezinkonzo leyokuzijabulisa isivunyelwa kodwa abantu bavunyelwa kuphela inani elingxenye yendlu ababe bekuyo. Esifeni kuvunyelwa kuphela abantu abalikhulu kusiya phansi. Labo abathanda amanzi amponjwana batshaya umlozi njengoba sebevunyelwa ukuphuza kuze kube phakathi kwamabili ebusuku. UMnumzana Dumisani Leya uthi iningi lithokoziswa ukuthi inhlelo zonke zokuziphilisa ezamabhizimusi sezivuliwe.
Into elungileyo ngoba abantu bese bencindezekile kwezomnotho ngokungasebenzi kuzavula amathuba okuthi abantu babuyele emsebenzini. Kodwa la ma kunjalo kusuke kwenze ukuthi abantu nxa behamba besiyahlangana labanye abantu bahlangane labo sebeyekethisile.
Kodwa ke akusizo zonke inhlelo esezivuliwe, akula muntu okuzafuza atholakale phandle kusukela phakathi kwamabili ebusuku kuze kuyetshaya ihola lesine ekuseni. Wonke umuntu ophuma phandle kuzafuze agqoke imaski njalo beliqiniso lokuthi utshiya isikhala phakathi kwakhe lalabo ahlangana labo. UZulu lokhu engavunyelwa ukuyabukela imidlalo, kanti le midlalo ehlanganisa amaqembu eSouth Africa lamanye amazwe ilokhu engakavunyelwa. Usenjalo ingcitshi kwezempilakahle kwele South Africa zikwesa uZulu ukuthi angakhohlwa ukuthi COVID-19 ayikapheli ngoba kukhangelelwe ukuthi itshaye futhi okwesibili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bathi kabasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengela mali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.